Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezichovisayo ezithwala abantu eShangani Mine sibalethe emgoqweni wethayo main road. Then bekulenye imota kathi sebus stop iRunex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgwaqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeda off ekusukumene kusukeni kwayo yabafuqwa umuntu ongumama wafuqwa wagqiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe sisimangele khonapho nasesehla sisehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebelempahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezithintitha eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti ihamba uhamba njani. Wathi yena abantu laba nisuka eShangani Mine babhadale $10 abasangelekanga i-change yami sebenzethelele ifoni. Uthe sakhuluma imota yana yahleba isiphendukile khonapho khonapho bahle bavele azange babuze bebaningi abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo. Ngike ngathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elinkalakathe elikhulu efuna ukungigifisa ikhanda ngase ngivuka ngeqake lami ngamsunduza wawela emgoqweni ukuthi sibaleke siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni kho kungani kubuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezombusazwe yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi bathathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni ngokubona kwethu asonto yombangazwe izidlova nje esezikhona ezigange. Enxa sesicobo ngelisi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo ngoba yena kutheso kusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kutheso sisi-attackwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona okukhani ukuthi kulo lomuntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igemu nje enziweyo. Abantu laba injongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abanye ade kulaba ade beme phandle emgoqweni laphayana lalapha ukuthi kade injongo yabo kusithathela imota manje kawasaphumelelanga. So kamboni ukuthi ngezombangazwe.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwele igazi ngoba bengibleeda ngayondlebe, igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Sahle saqonda eShangani Mine Bay Police Base sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane. Imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela angezwa ukuthi